Esethule isinqumo sakhe emthethweni ndaba kaMantshe Randburg eJohannesburg phezu kwesicelo sebail sabesilisa abayisikhombisa laba uMantshe unkosikazi Hleziphi Mkhasibe uthe abukho ubufakazi obuqinileyo obunikezwe ngabatshutshisi lamapholisa obungenza kube yingozi ukuthi abesilisa laba bakhululwe ngebail. Uthe isinqumo sakhe bekufanele asethule izolo kodwa umeli wabamangalelwa waseveza ukuthi umfakazi obethe abahlanu babamangalelwa wababona bebulala uNyathi ubuye wabesula lobu bufakazi wathi yena ubebaqamba njengabantu abaziyo hatshi abantu ababulala uNyathi. Uthe amapholisa ehlulekile ukuchaza ukuthi yiphi indima eyadlalwa ngumuntu wonke ngamunye ebulaweni kukaNyathi ngaphandle nje kokuthi bebeyingxenye yalabo abakhanda umuyi bamtshisa waze wafa. Uthe kuyacaca njalo ukuthi akekho phakathi kwabayisikhombisa laba owabanjwa isenza leli cala njengoba bonke babotshwa sekulensuku uNyathi ebulewe. Ukukhululwa kwabo lokhu ngebheyili kulethe intokozo enkulu kumuli abesilisa laba layo ebisemthethwandaba. Kodwa-ke umzala kaNyathi umnumzana Mphathisi Ndlovu laye obesemthethwandaba uthe njengemuli badaniswe kakhulu isinqumo somthethwandaba.
Besibhekele ukuthi mpela i-court iMantshe izogqinisa mpela isandla kakhulu ekucwaningeni ngale ndaba. But-ke anyway akukho singakwenza, sicabanga ukuthi bayakwazi abakwenzayo, njalo siyakholwa ukuthi mhlawumbe babakhiphileko ngebheyili, kodwa ngoba icala lisaqhubeka lisazoqhubeka lithethwa sasele-themba lokuthi isigwebo bazosithola.
Isikhulumeli seviyo labatshutshisa unkosikazi Phindi Mjonondwane utshele Studio 7 ukuthi lobanje bekhululwe ngebheyili balethemba lokuthi kusasele cala elikhulu ababhekane lalo.
Simnyango obushushisi sasamukela isinqumo senkantolo, sizoqhubeka nophenyo, kuzothuma uphenyo seliqediwe bese-ke sizilungiselela ukuthi icala lizothethwa enkantolo.
uMantshe ulaye omangalelwa ukuthi bahlawule amarandi azinkulungwane ezintathu 3000 rands yebail umuntu ngamunye bengathintani labafakazi kulolu daba njalo baphenduke njalo emthethwandaba mhlaka 7 Ntulikazi. Abatshutshisi bake bazama ukuthi unkosikazi kamuyi unkosazana Nomsa Chuma yena osesekhaya eZimbabwe aphenduke kwele South Africa ezokutsho ukuthi kambe kukhona yini kwababotshiweyo wambonayo elalabo ababulala umkakhe, kodwa ke yena wahala esithi wesabela impilo yakhe. Omunye wabeZimbabwe owahlukunyezwa ndawonye loNyathi yena kenelisanga ukutsho ukuthi kwababotshiweyo ukhona yini oyingxenye yalabo abahamba loNyathi bayambulala. Selokhu kuqale lonyaka ziyanda izehlakalo zokuhlukunyezwa kwezalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa zisenziwa yilabo abathi abantu bokuza abaphume baphele ngoba babathathela imisebenzi kanye lokudala amacala. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.